libandla elilembale, one owesibili libandla elilenjongo elifisa ukuthi lizifeze ngesikhathi esithile. Siyakwazi sonke ukuba nakhona ibandla lezanu-PF. Kheza lisebenza lebandla le-PF zaphu ekhokhelwa ngumdala uJoshua Nkomo. Yo amabandla akhulula ilizwe leZimbabwe. Ngemva kokukhulula ilizwe leZimbabwe thandekile, siyakwazi ukuba nakhona umongameli uPresident Mugabe ungenile kakhulu ekuthuthukiseni abantwana bethu ngezemfundo. Kwathiwe izikole lapha laphana, kwathiwe ama-clinic akhona ama-universities. Ngemva kwalo msebenzi engithi khona mina yi-social infrastructure, iZimbabwe ithethe umhlabathi wawutshontshwe ngamabhunu ngamakhiwa yabuyisa ebantwini, okwenza ukubana khona inkulungwane zabantu zihlaliseke zihlale ngendlela eqondileyo. Phezu kwe-land reform program, kathesi nanto olunye uhlelo okuthiwa khona yi-community share ownership scheme. Sincedise izindawo eziningi njengeshurugwi, eMidlands, eGwanda, kwiprovinsi mina engikuyo, esibona khona abantu bebenefita kuzikolo, ekwakheni izikolo, ama-clinics, ama-irrigations, and so on and so on. Konke lokhu yimisebenzi ebalisiweyo libandla leZANU-PF. Okokugcina, ubukhokheli bukamongameli uMugabe kuthathwa ilizwe leZimbabwe nanamhlanje kusegcekeni ukuthi khona wonke umuntu obviously uzamsekela ngoba umuntu olenjongo olama-policies owaziyo lapha avela khona lalapho aya khona. Njalo kulabo abanye abancintisana lo President Mugabe, amboni mina ngoba ungimithule ngakho konke ekhona ngimisana laye. Therefore ngalokho ke abantu bazayivotela iZANU-PF. Mina kuyami constituency, yes, bakhona bazazama ikuzama nje, kodwa mina kuthiwa ngesilungu I'm a grassroots leader, ngisebenza labantu angisebenzi ngedwa. Therefore mina ngosebenza labantu kwami abantu bazangivotela loba kanjani bevotela imisebenzi yebandla leZANU-PF.
Kodwa nje siyake sizwe impiko kuthi akuvunyelwana kuhle ngokuthi ngobani okumele bancintise.
Thina sisebenzisa i-experience njengeZANU-PF. Sithethe ilizwe lelo ngo-1980 bese vele siwenza ama-primary elections, sisenza i-consensus and so on and so on. Therefore thina eyethu indlela esizakhethana ngayo kayizukuba lokuxabana ngoba siphathi ele-experience kakhulu.